ukuthi abantu benziwe ama-PCR test kuyinto eqondileyo. Kodwa-ke njalo osokuluhlupho yokuthi pho nxa umuntu etholakale engelawo lowo mkhuhlane sokuthiwa futhi aye ku-quarantine for 14 days. Phezu kwalo leyo 14 days sinanzela ubana uyabe eku-quarantine ama-cost engewakhe. Khonaphana sibona ungathi uhulumende lapha sibona ungathi useziphikisa ngoba isizathu pho esokuthi kwenziwe ama-test lawa sengawani. Ngoba ungaze wenze utholakale u-negative kuyathiwa quarantine for 14 days. Ngezinye indlela sibona ngathi asilo nyathelo elihle leli. Inyathelo lengozi yokuthi njengoba sesiya ku-Christmas sinanzela ubana kulezi suku sikhangele ukuthi i-tourism industry engathi iyavuka but ngalesi simo kumbe ngalesi sinqumo esithethwe nguhulumende umongameli wethu Mnangagwa sibona ngathi kuzakhoza uhlupho lokuthi kuyasixotshela abantu elizweni. Ende kuzenza abantu badonde ukubuya eZimbabwe kuyindlela esibona ngathi hayi imithetho lefakwa yokubana inqabele ukumemetheka kwe-COVID-19 iqondile. Kodwa sibona ngathi lapha uhulumende kake akukhanyise futhi ukuthi akunanzelele ngoba ukuthi umuntu wayesethwale e-negative esokuthiwa futhi kaye ku-quarantine sibona ngathi hhayi lapha indaba ayihambanga kuhle. Lami ngeyami ingqondo nxa nginanzelela ngibona ngathi lesi sinqumo esithethwa nguhulumende kuyisinqumo esingathi silolaka kakhulu ebantwini. Asinika abantu i-chance yokuphefumula. Singathi thina isinqumo lesi is not friendly to people. So ke engxenye yohulumende esingakutshoyo ukuthi hayi masinyaka kukhangele okuyinto arivise le indaba. Umuntu atheste ngathwala e-negative kavunyele ukubana angene elizweni ayenza kwenzani angabi lo hlupho. Yes, lona othwala e-positive kuqondile ukuthi aye ku-quarantine.
Sokwedlule iviki umkhakha we-Omicron lo utholakele kwele Botswana la kwele South Africa. Kodwa eZimbabwe uhulumende lokhe esithi usadingisisa ukuthi ungaba usukhona na kumbe awukafiki. Singathi uhulumende lapha uhamba ngesiqubo esifaneleyo yini?
Bahamba ngesiqubo sonwabo okuyingozi empilweni zabantu. Phela lo mkhuhlane nje ungakazi ukubana uyingozi enganani empilweni zethu. Kodwa ngathi uhulumende ufanele ngawukudala wagijima masinya wadingisa indlela zakhona ukubana bonke kambe lo mkhuhlane ungawukhona elizweni ngoba nxa silokhu sisekhuluma kanje kungakuyenziwa lutho. Uhulumende lokhu esafanisela nxa ukuthi usukhona elizweni abantu babhizi bawuhawula bewunikana and uzafika esibangeni sokuthi nxa sesisiyathi phaphapha. So labantu abaningi umkhuhlane usubahlasele njalo njengoba futhi kungakaqedisi kahle ukubana ungahlasela ulimaza omningi ongemva kwesikhathi esinganani kumbe ulimaza isystem omningi kwesikhathi esinganani. Sibona ngathi hayi isiqubo sikahulumende siphansi esingakutsho nje lathi ukuthi uhulumende weZimbabwe siyamcela ubana akaphangisise ayenzele i-research masinya.
Kuyini ongakuxwayisa mhlawumbe uhulumende lezakhamizi nje?
Okokuqala ke siyaxwayisa uhulumende ukuthi sizwile ukuthi ama-vaccine laya sehlatshwa abantwana kusukela besehla beshiyafo ngama-16 years. Esingakucela ukuthi engxenye le vaccination process abahambe ngesiqubo esiphakemeyo esiphezulu sibili kakhulu. Uhulumende kabone sikuthi uyafaka abantu ku-ground kube la ma-test aphakemeyo kudingisiswe futhi ukuthi kambe lo mkhuhlane ukhona mboko bakwenze masinya khonoko ngoba singaze siphuze kuzofika ikhisimusi kuzaba le ngozi yokubana abantu bayaphithizela sesinganikala umkhuhlane kuze sifise ukuthi khathesi njake siqalise uDisemba uhulumende sokucacile ukuthi kambe lo mkhuhlane silawumba silawu. Kodwa sibuye sithiwe uhulumende sikhangele uZulu lathi abantu izakhamizi ukubana asiziphatheni kuhle ngalesi sikhathi sesizwile ukubana lo mkhuhlane ukhona lanxa i-Omicron yakhona ingabe ingakangeni kodwa siyakwazi ukuthi COVID-19 vele ikhona umkhakhalwana owedluleyo owesithathu lokuphakathi kwethu. Abanye ikhisimusi sijale ukuthi sibe lokuthokoza okukhulu kubela amaphathi abantu bevakatshelane cele kwenzele kwethu sinanzelele ukubana lo mnyaka ngomnyaka otshiyeneyo leminye iminyaka. Siyakucela abantu bahlale ezindlini zabo babalekele ukuba endaweni eziminyeneyo ngoba singaba le ngozi ukubana lo mkhuhlane usihlasele ugcine usulimaza abanye bethu. Sinanzelela njalo ukubana lakhona kwethu ixwayiswa ukubana amamaski cela ubana siwafakeni siwagqoke ngendlela eyiyo. NjengoZulu sivala amakhala sivala imilomo kakahle ukwenzela ukuthi singabi lo hlupho.